sikhangelele ukuba ubaba uBiden uzowethula umlayezo ebantwini ekhuluma not just nge-4 years zakhe engu-president but ekhuluma ngomsebenzi wakhe kuhulumende awenze iminyaka edlula eyi-60 eku-government ngoba siyazi ukuthi umnumzane uBiden waqala i-politics zakhe esasemncane wangena ku-Congress eleminyaka engu-29. So ngumuntu one-experience enkulu kakhulu usebenze nama-president amaningi before kufika isikhathi sakhe sokuthi abe ngu-president. Wenze imisebenzi emihle kakhulu legislatively ku-Congress ethuthukise impilo zabantu. Manje sisiya ku-presidency yakhe, I'm sure ukuthi uzokhuluma ngendlela asebenzisana ngayo ukuthi kulwisanise le-COVID ngoba siyakhumbula ukuthi uthathe umbuso ngesikhathi se-COVID lapho i-unemployment rate e-America ibisikuboma 10% nema esishiya ukuphuma kwakhe la wayehlisa leyo unemployment rate khona manje isikuboma 4%. So I think uzokuncoma ngalokho and then also nendlela ahendle ngayo impi eyaqalwa yiRussia e-Ukraine ngokusupporta i-Ukraine ukwenzela ukuthi uPutin angaphumeleli kunhloso yakhe eyokuthatha ilizwe le-Ukraine ngozame. Yizo izinto engibona ukuthi awuzokhuluma ngazo namhlanje umnumzane uBiden, especially foreign policy yakhe.
Kungaphi lapho aphazame khona?
Lapho aphazama khona kakhulu ubaba uBiden, I think yikuthi angananzeleli ukuthi ungumuntu osegugile and kwase kumele ukuthi ngabe wavele wanikeza ama-democracy i-opportunity ukuthi bayenze ama-primary kukhethwe umongameli abazovumelana labo ngaye. I think wayekela lolu daba kwaze kwaba too late ngesikhathi esesehluleka ku-debate laphana ku-debate yakhe no-Trump, kulapho-ke abaningi abamtshela khona ukuthi hhayi cha, isikhathi sakho sesidlulile. I think yena uBiden akangananzeleli ukuthi ukuguga kwakhe sokungaba yinkinga ukuthi aqhubeke another 4 years or even ukuthi akampeyine against uTrump.